Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ama vongo sobe sandega yo olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu ekuseni mhla ka 22 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
idilikile intaba ngitemba lababala iBhayibheli basho bathi zadilika indonga zaseJericho, nazo ke indonga zaseZimbabwe zidilikile.
Umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla esezothatha isikhundla sokuba ngumongameli welizwe esithiwe ngumgabe izolo.
Haleluya, siyakubonga uNkulunkulu ngokusikhiphela umgabe. Thank you Jesus. Siyabonga mahlaba ezulu ukusebenza umsebenzi onganga. Haleluya.
Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela isiphandle kwelizwe ziyaqhubeka ngokujabulela ukuthiya isikhundla kukaMgabe. Abalwela amalungelo oluntu bathi okwakuqala uMnangagwa amele ukuqakathekise ikuhlonipha amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla esezokuba ngumongameli weZimbabwe kulandela ukwehla kukamnumzana Robert Mugabe embusweni ntambama izolo. Umnangagwa wayebalekile elizweni ngemva kokuxotshwa ngomgabe kuhulumende lakuZANU-PF esithi wesaba ukubulawa nguye umgabe labantu bakhe. UMgabe usuke embusweni izolo ngemva kokugenqulwa libutho. UMnangagwa yena wethule amazwi esithi ukhangelele ukusebenza loZulu weZimbabwe jikelele ekulungiseni umnotho lakho konke okuhluphayo. Endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela eHarare lakobulawayo, uZulu uyaqhubeka ngokujabulela ukusuka kukaMgabe. Emadolobheni omabili kabalalanga abanengi ngitsho laseGwanda. Kubika intatheli zindaba yethu uVusa Mkhwananzi.
Kujaywe amakhwelo, kwahlatshwa imikhosi, kukanti abanye behlise inyembezi zokujabula lapho besizwa ukuthi obengumongameli welizwe uRobert Gabriel Mugabe sezowavuma ukuthiya intambo zombuso ngemva kokuba ezithuthunelwe ngabebutho bekhokhelwa nguGeneral Constantine Chiwengwa ngamadabukakusa ngolwesithathu lweviki edlulileyo. UZulu uhlangane ezitaladeni kungenani lokuthi usuka kuliphi ibandla ejabula ngokuthiya kukaMgabe isihlalo. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bavale umgwaqo omkhulu osuka kobulawayo usiya eGoli behoza amapholisa bephethe ibhakane lokuvimba umgwaqo elibhalwe ipholisa yet. Omunye wabasakhulayo oveze imbono wakhe ngokukhanya kwenkosi Zindi Mkandla othe umanzi nte ngenyathelo elithethwe uMgabe lokuthiya intambo zombuso ngemva kokudanisa uZulu ngesonto lapho iningi ebelikhangelela ukuthi uzathiya isihlalo.
Sala sagqugquzela into leyi, siyabonga sitele kuRobert Mugabe Mugabe usihlonipha wahamba mtyala. Hayi, indima uyifezile kodwa yeyi wabaxothwa njalo. Hayi madoda, siyabonga.
Omunye obelesifiso sokubona uMgabe suka esihlalweni ngumnumzana Msizi Gumbo, njalo uthi umbiko wokuthi uMgabe sethiya umbuso umjabulise ngokuphindwe kabili.
IGwanda yonke ijabule kakhulu njengakhona lokho okubonakale kumabonakude kutshengiswa eHarare khonangale. Lathi sithabe kakhulu, bagide bakholisa abantu ukusukisela edolobheni leGwanda kwaze kwayefika ephakama lasestitscop khonangale. Bajabule abantu, lilanga eliyehlukene kakhulu singelaye uMgabe, sijabule kakhulu lokho konke kungasoze kuvuke kulungile kodwa sikhangelele ukusebenza siya phambili singelaye loba.
Utheli Mathema uthe yena kasoza bukutha ubuthongo kunsuku ezilandelayo ejabula ukuthiya kwamgaba isihlalo njalo ubona ikusasa elithukela.
Umbuso kamgabe obesihlukumeza kangaka for iminyaka eyi-37 sihlupheka sithwele nzima. Namhlanje sithi siyathaba kakhulu njengabantwana beZimbabwe sithi sizothola uzibuso opheleleyo. Esikukhangeleleyo ke lapha baba, sikhangelele impilo enhle, impilo ephuphumayo, sikhangelele ukuvuka kwama-industry, sikhangelele ukuqhathwa, sikhangelele employment ukuthi ibe khona, sikhangelele ukuwa kwe-corruption. Ngiyabonga.
Loba nje umgabe ebhekane lobuhlungu bokuthiya umbuso, bakhona abathole ukuhleka ngokuphuma kwakhe embusweni lokhu.
Umuntu ebeseyekele ukulala endlini ngethi khona ulele thuthisa umgabe e-state house.
Iningi lithi belingakhangelelanga ukuthi umgabe uzathiya isihlalo masinya kanje njalo bekungela mthimba olungisiweyo kodwa kusiyafika empelaviki kuyabe kungabizwa ozwayo kwindawana ezithiyeneyo lapho kuyabe kutshiswa inyama kudliwa lamabele kuvaleliswa umgabe. Ngovusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kwelibilithane lakho into efanayo.
Ngomgqibelo odlulileyo izizalwane zeZimbabwe ezidlula inkulungwane ezimbili zibuthene esigodlweni sommeli weZimbabwe eLondon zijabulela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho njalo zisithi umgabe kumele ahambe. Ngesonto abaningi bajabula kakhulu besizwa kuthiwa umgabe uzakhuluma kumabonakude benakanela ukuthi uzamemezela ukuthi sesukile embusweni kodwa abasala benyamba inhliziyo abaningi ngoba kazange akutsho lokho. Thukuthuku izolo bezokuyimbululu eZimbabwe yonke langapha e-England uZulu wethokoza ngemva kokuba umgabe evume ukuthiya umbuso. UNkosazana Sibongile Khoza ohlala e-London ujabule umanzi.
Sekwenzakele. Umuntu useza kaye ekhaya kade ngasuka ekhaya abantu abamsebengani kwabantu abamabazange bathola uthando lukamama. Ilasti bhoni yami yaqala ugrade 1 ngingekho kade siziqede iyunivesithi. Haleluya, siyakubonga uNkulunkulu ngokusikhiphela umgabe. Thank you Jesus. Siyabonga mahlaba ezulu ukusebenza umsebenzi onganga. Haleluya. Sesiye ekhaya manje.
Umnumzana Kenley lo uthi kudala walinda ukuthi umgaba ahambe kodwa namhla iphupho lakhe selifezekile.
Hayi, ngikhona lapha ngijabule ngimanzi nte. Hayi, ngangacabanga ukuthi luzafika lolu suku lwanamhlanje olunje. So kudala ngiphupha ukuthi umdala lo uzaphuma kunini sitoyitoya siya ema-embassy sisenza konke. Ngicabanga ukuthi umdala uzaphuma kodwa vele ngase ngidelile ukuthi umdala uyaphuma impela ngisaphila lami ke ngibone ukuthi iZimbabwe iyaba njani ngaphandle kwakhe. Hayi, ngijabule ngimanzi nte. UNkulunkulu mkhulu, ngiyamdumisa.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zabaleka umbuso kamgabe zohlukunyezwa ngendaba zombusazwe sezophephela ngapha e-England. UNkosazana Soneni Dube ungomunye ongakatholi amaphepha okuhlala kwele Bhrithani. Kuloba nje wacela ukuphephela wehluleka lokubuyela ekhaya ukuyabeka umkakhe azabhubhe.
Hayi, asajabulanga, asajabulanga bakithi. Umkami ufe 10 years ago endingafika kulele le-Britain ngaclaim yasayila bangincitsha amaphepha. Ngihlezi lapha e-Britain 22 years, but umkami ufe 10 years ago. Ngilokenzama. I've tried everything, amaphepha. So i-Britain can stick it up ngamaphepha wayo. Mina sengiyawithdrawa i-asylum yami sengiyasihlalela ekhaya. Nasengiyahlala ekhaya manje.
Iminyaka engamathumi amathathu lesikhombisa esesikhundleni umgabe wahlukumeza abantu, kwachitheka imizi, izihlobo zalahlekelana, kwaphela misebenzi, kwaphela ukudla, kwaliwa, kwafa abantu. Bahlalihlata ngamazwi abantwana beZimbabwe besiyadika impilakahle. Bathi okungapheliyo kuyahlola, njalo okuhlolayo kuyaphela. Akwaziwa ukuthi kuzaba lenguquko na kwele Zimbabwe. Abantu bathi kuzophela kubonakale. Okwamanje umgabe ilanga selimtshonele, sowuphelile okwakhe. Ya dilika intaba mlaleli. Ngibele iStudio 7 eLondon. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Welcome to Zimbabwe.
Uhulumende weMelika uthi ukusuka kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni yinto enhle kakhulu enikeza uzulu weZimbabwe ithuba lokuvuselela ilizwe kanye lokudlelana lamanye amazwe kuhle. Isikhulumeli sogatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe eMelika unkosikazi Heather Nuthi uthi sebekhangelele ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections.
Unkosikazi Heather Nowethi isikhulumeli sogatsha lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
Iyuthi madoda sishontana abakulayo sibabizela ukuthi babuyele ukudibana kade ukuze basibekisele phambili.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa abe nguhulumende ohlonipha amalungelo oluntu njalo eguqule indlela amapholisa lamabutho asebenza ngayo. Olwela amalungelo oluntu njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane uMnumzana Difa Dube uthi isisekelo sombuso laso kumele sihlonitshwe.
Into eqakathekileyo elizweni eyokuqala nqa ukuthi kwazakala ukuthi isisekelo sombuso esibizwa ukuthi yi-constitution yelizwe sizahlonitshwa na. As long as nqaka ukuthi sisasekhona noma singaze sitshintshe ubani abukele swithanga ethini, kodwa as long as isisekelo sombuso welizwe esiyiso esavunywa ngabantu beZimbabwe ukuthi lokhu yikho esikufunayo ukuthi ilizwe lakithi lihambe ngalindlela, nqa kungahlonitshwa konkwana kuyakufana lokuthi asikaqhazi lapho esiyakhona. So mina ngithi isisekelo sombuso akube yinto eyazakala ukuthi ayidraftelwanga abantu ezama-citizens kuphela, but idraftelwe kusuka from kupresident kuyehla kusiya phansi ukuthi wonke umuntu lamaministers bahloniphe ukuthi kwazakala ukuthi isisekelo sombuso yiso esigada ilizwe ukuthi lidlondlobale.
Embikweni wakhe awethule izolo uMnangagwa ubonge abantu beZimbabwe wathi njalo inqubela phambili yeZimbabwe isezandleni zakhe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe. Ubona senelisa na ukusebenzelana kuhle labamabandla aphikisayo bavuselele ilizwe leZimbabwe?
Engakutsho lapho babunkobo ukuthi yikuthi indlela abantu noma ngithi ama-politicians akithi silokukhuluma izinto ngomlomo kodwa ngezenzo senza okunye. Nxa kuwukuthi uMnangagwa ngendlela amazwi akhe awabekileyo izolo engiwalalele ngawazwisisa kuhle engabe kuwukuthi ukhuluma iqiniso, ngibona ingathi kuzakwenza ukuthi inkokheli zinanzelele ukuthi abantu babuya kuqala kula yonke into. So laphana kuvezwa sobala ukuthi nxa bebonile ukuthi abantu bayayenelisa ukuthi bame ndawonye babambana izandla bathi into esiyifunayo nansi bayiqophe ngendlela abayifuna ngakhona, ngibona ingathi kuyabuqakathekile lokuyana. Nxa kuwukuthi engakwenza njalo abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bazakuqala kulabo bona abayibo abakhokheli, ngibona ingathi kuzasiza kakhulu. Nxa siqhubekela futhi phambili sikhangela indlela izinto esibathi zenzakale ngakhona, into leyo ukuthi kuthiwa i-political party kuleliyani, i-political party kuleliyani, i-political party. Okunye engifuna ukuthi ngikuveze sobala babunkofu ukuthi nxa ungumongameli welizwe akusadingeki ukuthi ubani usekela liphi ilizwe, ubani usekela liphi ibandla noma ubani usekela liphi ibandla. Nxa ungumongameli sokufana ukuthi uthi gwaqa abantu bonke bezwe lubonke ngoba usungubaba wabo bonke ubonke abantu bakulelo lizwe, akusakhethela ukuthi lo ngwe-MDC lo ngwe-ANSA lo ngwaliphi ibandla. So nxa engakufaka lokala kube mbheke ayenelisa ukuthi akulandele khonakhwana izifuno zabantu abazidemonstrate-ileyo abantu bathenga ukuthi bafunane ngibona ngathi lokela kuza kuza kwenza iZimbabwe lombuso wakhe abantu bawokhangile ngelihlo elimhlophe elingelabukhophe
kuyini amele akwenze ngokuphangisa ithatha nje intambo zombuso ukwenze ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe ngcono kakhulu siyaza kula misebenzi akula mali emabhenki ilizwe limoshakele
into yokuqala eqakathekileyo kwabonke ukuthi nxa ebuya ezokuqalisa ukuthatha intambo zombuso kufanele ukuthi ayenze ukuthi ayi-roadmap adrafte i-roadmap ezayenza ukuthi abantu babekwazi ukuthi la manye ezayenza ukuthi iphe abantu isibindi sokuba selizweni leZimbabwe into yokuqala nxa abantu bengabe lesibindi sokuba selizweni leZimbabwe labo kuvala la ma-investors ngoba into eqakathekileyo lamane ukuthi kwenelise ukuthi iZimbabwe ayibuyele esimeni sayelesene kakudala ama-investors bayenelise ukuthi babuye eZimbabwe bazoletha imnotho bazoletha ibusiness ama-businesses abo bone abantwana bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke abantu bagcwele ubo-South Africa bayahlupheka bangabi kuBotswana sesithithwa ingathi sesizinyamazana kuyadingakala kakhulu lokho ukuthi abantwana bakithi abalama-qualifications ababuye bazabuya nxa bebona ukuthi ngempela ngempela umongameli lo onguye othi khona kathesi wenza izinto ngendlela eqondileyo la ma-investors bazabuya nxa bebona ukuthi kuyareforma izinto zonke ziyalungiswa kutsha from i-banking sector from impact yakwi-indigenization kubuye nje yonke nje lokuthi ukuhlonitshwa kwabantu kube yizinto ezigqakathekileyo azibeka zibe sobala kungabi into okuba yindikibhane ukuthi iyabidingwa ingazwiseki kahle ukuthi kuhamba njani ama-investors bazabuya iZimbabwe bayayithanda but bazabuya only nxa bengakucacisa kuhle ukuthi buyani esithembisa khona nanku la ma-reforms nanka siwenzile
umnumzana Diva Dube yisizalwane saseZimbabwe esihlala kwele Bhilithane njalo ulwela amalungelo oluntu kunjalo nje usithandekile mhlanga westudio 7 uxoxe lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra unkosikazi Tariso Phiri ukuze sizwe imbono yakhe
bese sisithi lo obuyayo lo sihlale phansi futhi sidrafte i-constitution efanele ukuthi abantu beZimbabwe beyilandele ngoba kathesi le ekhona ayimandeki ngoba iyo individual labantu abanye abangekho buhlungu kokuthi ilizwe leli lathatha njani thina asinandaba ukuthi lo ngenileyo kathesi uzenza thina futhi nayo uzabakwazi ukuthi uma engadlala kubi we are going to make some system njengalo mngameli esimezileyo ngoba thina into esifunayo sifuna i-change
kukhona ibandla lakho elingena ngakho kulolu dabo lwenzakalayo
ukuthi angikaninanzeleli kuhle ngoba okunye lokhu bayahlala beyi-hierarchy but okunye singakuboni but mbonungani owakathesi mbonungani uzahlala kokuthi nje idasi i-settle down angithi after that sekuyiwa kuma-election sibone ukuthi ngubani ongenayo ibandla lami liyafuna ukuthi khona kwenziweni kube khona kuma-election after idasi leyisisekulile down alapho bangavuma but okwakathesi vele labo bamele benzani bencedise khona phana ngoba we are the opposition parties labanye
siyayisizwa impiko ethi imbali yebutho lezipra ayibekwanga kuhle yacaca njengaleyo eyabanye bangani bayinyathezela kuzaba ngcono yini
kathesi vele sesiyiqalisile thina ezezipra trust sibe sihamba sitshela abantu kanjalo kanjalo nje ngoba kulento eziningi mntanami ezibuhlungu abazali balabantwana abafayo empini abazange babikelwa back abazange batshelwa lokuthi kuhambe njani and siyayangeka nxa sihamba kibe ebantwini besibuze ukuthi kathi bethu kwathiwa kunjani hayi bazali sizalitshela lokho ngoba izinto ezikhona ayisizo ezazenzakala ngaphandle kwelizwe kuze kuyeza nalapha ngikhaya ayisikho so thina sifuna i-history kuphela abantu bebekwazi ukuthi kwabanjani kwabanjani abantu abaningi bangayethuka ngaleli bandla elezani ngoba abalazi ukuthi labanjani
unkosikazi Tariso Phiri walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo uyisiphathamandla sebandla lezaphu ibandla le-MDCT lithi lanxa esihambile umnumzana Robert Mugabe umzabalazo uyaqhubeka Sixoxe lo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Kunjengabantu abathole independence. Kodwa ke okuqakathekileyo efanele sikwazi ukuthi abantu nxa bethola independence bathole independence yabo emuntwini oyedwa. Lokho akade sisebenzela, akade sisebenza phezu kwakho, akade sisebenza ekumele ukundizana iPF, lokho silakho elizweni. Osokumele ukuthi sikubone-ke ukuthi njengoba-ke abantu bejabula bebona ukuthi umgqabo sehambe, kambe labo abezanu abaseleyo bazakwenza izifiso zabantu na. Umbuzo omkhulu wonalo ofanele siwuphendule. Singajabula namhlanje kodwa ikusasa isimelele. Umbuzo wonalo ofanele siwuphendule. Kukhona okuningi okwaziwa ngabantu Zimbabwe abangakuzondela ukuthi ngoba umgqabo ubekwenza engumgqabo owazalwa ngunina loyise, kodwa ubekwenza engumgqabo omele izanu. So sikhangeleke ukuthi sibone ukuthi leyo zanu PF njengoba sebesincedisile labo ukuthi umgqabo ungakhohlwa ntinga ukuthi umgqabo thina ngo-2004 sazama ukuthi sifake i-impeachment kwehlula izanu yamvikela. Sizamile futhi inyanga ezithile ezidlulileyo kwehlule izanu imvikele. So pho njengoba sebebonile labo ukuthi kufanele ukuba benze leyo impeachment esesimelele kubona ukuthi nxa umgqabo esesukile kambe bazahlonipha yini impilo zabantu, kambe bazawulungisa yini umkhonomo welizwe, kambe bazayidala yini imisebenzi, kambe bazakwekela yini ukutshontsha ama-election. Sikhangele ama-elections azabuya ngo-2018 lakhe, sifuna ukubona ukuthi kambe-ke umhlaba wonke uzabizwa yini ukuthi uzekhangela ama-elections ezimbabwe. Singahle sibone belungiselela ama-elections bengazithi umhlaba sesikwazi ukuthi kabakasuke entweni yabo, kambe bazakwenza yini ukuthi bangatshontsheli ama-elections. Singabona bengatshontsheli ama-elections sizakwazi ukuthi kona hhayi intaba idilikile. Kodwa kwakathesi intaba idilikile ngoba umgqabo esimkhangele ekhokhela ibandla lakhe, osokuseleke ukuthi sibone ukuthi ibandla lakhe lizatshintsha yini lisuke emanyatheleni akhe.
Yebo, uzangena uMnangagwa sengenile embusweni. Kuyini elikukhangeleleyo lapha? Likhangelele ukuthi engalinxusa yini ukuthi lisebenze lonke?
Thina esikukhangeleleyo okukhulu kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe babe lethuba lokukhetha lo ababona engani abaqhuphela ngokuceleyo nangendlela abayithandayo. Ungakhohlwa-ke ukuthi into esivele siyikhangele besokuqalisile ukuthi abantu babhalise bebhalisela ukuyavota. Ngibona ngani-ke kungaba kuyinto engaba nzinyanyana kathile ukuthi izani PS ikhangele ukuthi kona ingasinusa kulowo hulumende womanyana. Lanxa ingasinusa kulowo hulumende womanyana, sizafaka-ke izizathu eziqinileyo phambili eziboqela lezo zokuthi sivele sihle sigcwalisele ukuthi abezombutho bangangeneli kwezombusazwe, ngoba phela sesiqalise ukuthi sesithole i-independence. Sikhangele njalo ukuthi kona abantu kabasoze bahlukuluzwe yini behlukuluzwe lamalimi labo, kambe sikhangele futhi ukuthi imithetho ekade ingakafakwa ephalamende enjenge-devolution izabakhona yini. Lezinto esiyabe sizikhangele ukuthi nxa engena uMnangagwa simkhangele ukuthi uleqiniso na ukuthi kona ungenele ukuthi alungise ihlupho ezikhona eZimbabwe, ngoba phela into yona leyo ukuthi sikhangele umuntu oyedwa ukuthi nguye ozakhipha ihlupho zethu, ngibona ngani iba nzima ngoba umuntu ngumuntu wenjalo. Okuqakathekileyo ukuthi sibe le mithetho-ke engaba khona ezakwenza ukuthi bonke abantu baphatheke. Omunye wemithetho eqinileyo engenza ukuthi abantu bonke baphatheke yimithetho ye-devolution of power. Sizamkhangela-ke uMnangagwa ukuthi nxa eqinisile ukuthi hhayi ulande uzokulungisa, yinto into yakuqala okufanele sibone elungisa ukuthi ayifake emthethweni abantu beZimbabwe babe lakho ukuzibusa okugcweleyo. Nxa bungasabanga njalo-ke hhayi thina-ke njengezibandla le-MDC sesivele silokhu sikhangelele ukuthi hawu bantu benkosi, nanku umthetho owafakwa ngabantu belingisa i-constitution nature, kanti pho kuwehlulani ukuthi ube ngumthetho osufakwa ube ngumthetho ulungise ube yiwo okhokhela abantu elizweni. Nezinye izinto esiyabe simkhangele ngazo zenza uMnangagwa, singabona-ke ukuthi kona uyetshintsha kulezo zinto. Ngibona ngani-ke okuhle kakhulu kakusiko yokuthi obusa yombani, okuhle ukuthi abantwana beZimbabwe bahlale kuhle.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT. Lanxa abanengi besithi sebekhangelele ikusasa elingcono phansi kukahulumende kamnumzana Mnangagwa, bakhona abathi kabemukeli ubukhokheli bakhe. Omunye wabo ngudokotela Brilliant Mhlanga, isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane. UMhlanga uthi akalabazali ngenxa yombhuqazo wegugurawundi, wona athi wahlelwa ngumnangagwa lo mgabe wakhe.
Inyoka le lokhu iluma njalo iyingozi okufanana ayitshintshanga. Izanu isithole impilo entsha, isizelwe kakutha. Umntwana ezanu ongenileyo onguye olegazi labantu bemathebeleleni usengenile namhlanje, nguye osezathi aqhubeke ngento asevele beyeza iminyaka yonke le ongumnangagwa. Akula meshuko owenzakeleyo. Ophumileyo umgabe uphumile ngokumbona, nxa simbona umdibi wakhe uphumile, kodwa yena ngokwakhe izanu ibizwa ngebizo lakhe, izanu ingumgabe, umgabe uyizanu. Ophumileyo ngokuwumdala lokhana okulupheleyo kulaphana, but izanu lobumgabe bayo isele. Lo mnangagwa ekhonaphana ukhuliswe ngemfundiso kamgabe, uzoqhubeka ngayo, yikho kwenzakeleyo. Ngokunjalo ngiqeda ukutsho njalo, kumele ngigcizelele ukuthi inhliziyo yami nxa ngikhangela ngaleyo ndlela ngizwa ubuhlungu babantu bakithi abafa befela ibela, amaNdebele abulewe ngesikhathi sekukurawundi, ebulawa nguthiwenga, ebulawa ngumgabe, ebulawa ngumnangagwa, labo bonke abantu bezanu abenza ubhixi ububi lokomi bonke kumthwakazi. Yibo ubuhlungu enginabo namuhla.
Uzwa ubuhlungu bokufelwa dokotela Mhlanga? Yebo. Ungathanda ukusichasisela kahle kahle ukuthi walahlekelwa ngubani njalo kwahamba njani?
Nkomo, ngingenje ngikhule ngingela baba, ngikhule ngingela zihlobo zami. Udadewethu bezithwele, isisu sakhe sesilenyanga ezingu-6. Babuya bafika bamvula amasotsha ngebayonethi, bachiya umntwana osesibelethweni esegcikeni laphana, wabhida waze wafa. Yiyo indlela abasiphathe ngayo. Ngikhule ngifisa njengabo bonke abantu ukuthi ngibone ubaba ebuya engidobha ehamba lami, ayengithengele lami ngisho kumbe i-ice cream angezele lokho. Ngiswelile lokho Nkomo. Konke lokhu kungenxa yezenzo zabonaba abantu abenze ubomi lobu. Namhla sekuthiwa sebezingilosi ezintsha abasebenzake izanu ngokutsha, uMnangagwa, uThiwenga, labo bonke oPheresiri, labo Chihuri.
Ngezinye indlela lanxa sokutheni ngeke wamxolela uMnangagwa?
Nkomo, umuntu obuya abambe umamakho irephu asuke laphana abulale uyihlo, arephe udadewenu, abulale esigabeni, athathe inkomo lenkukhu adle benza abakufunayo, kunzima ukuthi umxolele. Lanxa ukuthola kufanele kuvele kuJehova, eqinisweni ikuthi konke lokhu ngiza kubeka ezandleni zenkosi, yiyo eza ngixolela, hhayi mina isidalwa sakhe. Mina isidalwa sakhe ngisiphekile emhlabeni, angizi kumxolela.
Udokotela Brilliant Mhlanga, isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane njalo wabulawelwa abazali kumbhuqazwe wegugurawundi.
Zimbabwe.
Meet Me in Zimbabwe ingoma kaThemba Ndlovu edlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni. Kwaneleke okwamanje sihlobo zami kasidibaneni akuhola kumahola azayo ngo 12 o'clock silo hlelo olivalelisayo ngontungameli Nkosi.